Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda ngolwesihlanu okuphuma la maqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenjwa kwegolide kulesisabelo, umnumzana Onesimus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission eZimbabwe Anti-Corruption Commission uduzulu kumele asukumele phezulu abika amacala aphathelane lobugwelegwele engenakwesaba kuze kube lentuthuko elizweni. Onyawude uthi sekuzakuba lo mthetho ozavikela labo ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye labo azafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Kulokhu kungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubuyisela emuva intuthuko elizweni, njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uzulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Phisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuna uwaziwe ukuthi khona ngubani ofake information yokuthi kulama corrupt practices ayenzakale endaweni ezingaka, hambe ebhosela, but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambela. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kaWard 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulwisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet checker thina ilokuzwelo ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singu-number 5 ku-continent nge-corruption. Masingu-number 5 lizananzelo sokuthi sasisuke singakafiki lapha. Okutsho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayuyithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika si-human in mining wathi sekuthengile lapha esasitribita khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela. Silindele i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la ethi sisakhangela. Sekule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo kwaze kwenjiwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Chasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.